Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi umnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kukukulu isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic, it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa ngumnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye yalezi ncishi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eyeBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid yabivela ebantwini yama-account emazweni iyabi distributor ngama political affiliations.
Umnumzana Vusani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso yeDemocracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama-experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuseleleka.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi seliqanjulwe libandla leZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabango owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayelelungelo lokuxoshisa amalunga edayele ephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle laba maninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwica mfundo Washman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, umnumzana Jameson Timba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Sande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Ithabanga bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo-ED ku-2028, kumbeni i-opposition yethu iyabi ilokhu isenza isiba weak.
Abalela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa qhubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. UThimba lamanye amalunga ebandla leli afika phosa amashumi ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni njalo lelokutshotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe Southern African Development Community Summit. Kulababotshelwa okufanayo abagoqela umnumzana Robson Jere okunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe, abalela ilungelo loluntu unkosazana Namatayi Gwegweza, umnumzana Sane Ugwenzi labanye. Olandela ezombusazwe ezimele umnumzana Limkani Dube uthi
ngoba thina esihlukumezwa everyday siyabe silombono ochiyeneyo ngoba yithi esi-affectwayo, so ukuthi omunye umuntu engabuye efuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how, ngoba thina yithi esitshona sihlukumezwa nguhulumende lo, yithi esitshona silandelwa nguhulumende lo, so thina sikwazi ngcono.
Kuningi okunye kwabhekana labantu beZimbabwe lonyaka, okunye njalo yikubotshwa kwabosomabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlelo lwe-Presidential Goat Pattern Scheme. Umnumzana Mary Sibanda osebenza lenhlanganiso elela ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusase lohambo kundaba zokulwisana lenkohlakalo
benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekhesi iphinde yona ibuyele emva so which means abantu abanenge bane-corruption ngabantu bakuzano PF so that's why besatshwa ne-anti-corruption commission
sekusiya ekupheleni komnyaka idale lephalamende lapasisa i-private voluntary organizations amendment bill esatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende idayile senate lalo lapasa ibhili le eyahanjiswa kumnangagwa yabiselwa njalo idayile i-house of representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa zasele phandle ihanjiswe kumongameli umnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zezimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obunhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani kodwa abalela ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uzulu ngamandla kodwa uhulumende uyakuphika lokhu sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024 uhulumende kamnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho waqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabusa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuza kwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo imbuzi inkukhu lezinye izifuyo abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphethelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi ngimele i-27 ngiseHarare nimnondolozi Ndlovu.